On this issue, civil is kuluma iqiniso abantu abaningi iningi labantu civil ungathi uyakhangela. That's why ufica ukuthi sekusiba lama accident amaningi because some other people baba sebezama ukuchova evading amapolisa this and that. But I think the best solution civil government eyenzile lokuthi babuyisele amanye ama players ku industry yokuthwala abantu so that it can be competitive. Wonke umuntu azithwalele because each and every person has got his own strategy of keeping ama customers akhe. We have to kula abantu civil nxa ukhangela emabhasini ababefisa ukuthi kweni ibhasi yekazibani kumbe ikhombi kazibani yiye mfisi kuyigada. But now abantu abaningi bengasela choice. For instance, ungakhangela nxa ngisifunga iHarare ngangikwanisa ukuthi kwena ngithi anzazibhukela ibhasi esuka ngo-half 7 eBulawayo kumbe intercity or kumbe ngoBravo or whatever. Ngikwazi khona isiphatho sabo sihle. But on the other hand, especially kulaba ma small scale transporters abemchova, I think it is going to go a very long way because they were employing a lot of people, ama conductors, lama drivers. Most of them, ngathi almost 98% of them now they are grounded. Bahlezi ezindlini, they are not doing anything. So that likile ababekwenza, we hope kuzabancedisa njengoba vele le mali yakhona ihlupha lokudla kuhlupha. Nxa sebebuyela emgwaqweni kuza kuba ngcono labantu bazaphangisa ukufika ezindlini bechayisa. We hope ukuthi khona akusoze kube lama complication ku registration yakhona. We hope ukuthi yonke into izathi nxa ku register in a proper and transparent manner.
Liwemukela njani lo mbiko ukuthi abantu bayibhalisa kutsha? Linyathelo elihle yini
lelo? Linyathelo elihle kakhulu kuhulumende nxa abantu bonke bezavunyelwa ukuthi bahambe beyeregister, especially those people who were flying ama routes, ama intercity routes. It will be a good thing because since i-lockdown yaqalisayo, a lot of people, they were out of business. Abanye babekweleta, belezikweleta, they have to pay for those. Izimota, they were stopped. They were only allowed to go and work at Zupco. Nxa ukwanisa, but now, if they are allowed to go back, bebhalisa baqalise ukutsha, kuyaba kulinyathelo elihle kakhulu because even ungathi uyakhangela kuma towns, you'll find that yona izukhu yakhona abantu bahama emalayinini kuze kutshaye ama late hours ama 9-10 belokhu besedrobheni ebusuku beswele amabhasi. But if they allow private players to go back, it will be a good thing.